Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Mhlolanja 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Industry ngowala makhambani afomal kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadiki yonke ile challenge yamagetsi.
Umongameli Masamnanga kwanamuhla uhlangane labosomabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu sikhazi ukuthi zabani kuhlala phansi nekhaya nabantwana kibagcine befundisa bekuthi ungame ezihlahleni ukuthi nje ungahlalisa emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto azikhukhulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokho lesina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezano PF abathi umongameli Masomnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithi usefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Masomnangagwa namuhla uhlangane labosomabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka e-Carousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokuthabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakobulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlasiya amazwi kamnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungele zenotho umnumzana Reggie Shoko.
Oqala singakuthi ukuthi ekade uyajabula kakhulu unxogayo le Carousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe. So kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala. Kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakobulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifakuze sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi siminjani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho. Kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani formal athwale nzima ngoba abekhompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala makampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadiki yonke ile challenge yamagetsi. So industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho khona ingabe siyenza ama-alternative kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe ngoba kanti sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi la mayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo whether they have their alternative power or they import their power direct. Now we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development in mining. It's just like a test. Generally, economy nxa ya informalized, we have challenges for those that are properly formalized ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umlanga kwaza phatheka kumbuthano wokunanza usuku lweNational Youth Day eTrade Fair kobulawayo kusasa.
The Voice of America, VOA.
Kulandela izulu elilokhu elisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo labo emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana bambala ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elela izakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Izulu liyama kweqiniso, sizoke ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo sibe-2 weeks singalamanzi. Ikhansili lingani athembisa ukuthi la manzi sasizawathola, bengibone kwenye i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu oseligcwele emadamu kodwa sikakuboni imali yathembisa izinto ezithize endlula ephumula langathi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala sibili ingcekeza amanzi ayangena kuyangena. Bathi siyesaba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina lithungenele, sibe salahlekelwa langumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla, esekuhlupha yitho isilungu besesidlumile.
Njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho kobulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa ingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhulunyiswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi kungeneli kobulawayo, kodwa kube sobe nhlanso eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yona le. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela engozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe ngekhaya kakhulu, zisitshela lokuthi hayi sibone laphi weather report ithi kuzabanje, zabani ukuhlala phansi ngekhaya nabantwana libagcine, befundisa lokuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho ezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisa emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto zikhukhulwa ngamanzi.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izijeziso zenotho. Umnumzana James Kabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ukudlelana namanye amazwe okuthiwa ujojozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki bemarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izijeziso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka, Kingston, ilunga le-Congo River Alliance njalo okwinhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshengelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni le-Goma lele-Bukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 e-Bukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshengelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya iyehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela SADC African Union le-East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba Gibbs to Studio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
ETRC ziningi izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane kulungisiswe kube lohulumende ongabandlulile uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusilizwe lonke lihlangene linjalo
yeye kodwa ngasigangela laba abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu kanjani ngoba nibona
kuhlangene njengoba kumbuso weDRC kawufinyeleli lizwe lalikhulu kakhulu lingange lokho esithi iWestern Europe lilodwa nje ngakho ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idlemini khona ngale ngasempumalanga ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza kwenza ke lezinto zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababe funa ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle
siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kuvele kunjalo kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona
angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi kuyenzeka ukuthi thina siyasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa abanye njalo bekhangelela okunye akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi sikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo zazuza idiamond zazuza igolide zanotha ngendlela emangalisayo kodwa ke into enye kumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingela kuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral kumele sifike sibangeni lapho khona kungasabulawana kungasadujulwana ezwekazini leAfrika ukuze sikwazi ukuba lentuthuko ngendlela efaneleyo ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane umbuso okhona ube ngumbuso wabantu ke okunye izimpunye esibona laseDRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo umbuso we-corruption umbuso ongaphatha abantu ngendlela efaneleyo baze bacine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo kumele kulungisiswe konke khona lokho abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo kumele bazuze ngendlela efanele kungakhathali ukuthi bakhuluma lupulimi bahlala kuyiphi indawo yelizwe izwekazi le-Africa lonke
Lo ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekobulawa. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele-Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmose wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalaliswa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wazi iphathelane leMelika umsekeli kamongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhla emhlanganweni omkhulu we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwa eNational Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi ngohulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezi nqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. Lo hulumele kaTrump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump loMusk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhanya ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha kuBiden. Asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sisikhangele iindaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba, kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kule nto ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokho ukuthi kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili ujula ngodaba lolu, ubona zani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxothwayo ngabantu, futhi abantu laba abaxothwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotha imisebenzi laphana ku-affecta ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabo ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siyaphambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs TV Studio 7 eseDallas, eTexas. Ngulamalunga ebandla lezanu-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba etshele abahleli bezindaba kuyenaliviki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandlaleli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs TV Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezembusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Umlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza itoy yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu abababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi yakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumphendule khonapho Juma maphisha.
Ngithanda bana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu la lo ngusisi, sixoxa senza konke, but nga uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi. Hayi, mina ngeke ngakwazi ukuthi kuweke sikhuluma, ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi irespect iqakathekile, especially abantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. U-president ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emerson Dambuzo Mnangagwa. Okugcweleyo kakhulu kona ukuthi idemokhrasi yangkhona phela. Ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nalo. Kuke nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe. Yikho kwazi ukuthi hayi ngizazama ukuncenga bona laba abafuna ukungcenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula. Which is all correct. And ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo. Seyikhulume kaningi-ningi ngamuvana ngani. So angazi ke ukuthi nxa umuntu ezikhulumela njalo. Omunye umuntu awusubuya sekuthetha sokuthethisa sekukhuluma ngamadlwane ngokudlalisa iZimbabwe, just raising emotions like what is gaslighting ngokana ngesikhiwa. Mina kanguze, mina I always believe ukuthi nxa sixoxa la, asixoxele ngemibono, enombono wakho, umbono othethe komunye umuntu, but in all that we do it.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide.
Asiphi lutho ukwenza khona ukubakini.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide. Mlalazi uyakhuluma lo golide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho. Njalo khona ukuthi umongamela kwenzayo. Ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhathi nje o golide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane thuma ukuthi ama beneficiaries esystem yeZimbabwe, it's a handful of ZANU PF supporters. The rest of abantu bezanu bayahawula ama vethi be display aswabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Uma sikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela, and then uyothola umongameli ependula jokingly. Yikho kwenza size sithi hayi la ngamadlwane ngesindebele bathi nisakuvukela umchilo wesidwaba. Yikho lokho okwenzakalayo. Ilizwe liyilokhu, honestly golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi. Nxa sile 40 years of independence, silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla, silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo, amatitsha ahawula, kodwa silabo Winkinel Jibayi, kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba abahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu. After 40 years, you still doing ama handouts. Yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela golide ukubana la ngamadlwane. Yikho ubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 lalento elihlale liyenza golide
siyakuzomlalazi.
Kathi leyo pambere kasifiki njani?
Yes, siyakuzomlalazi baba golide bala ngamafutshane ba.
Well, njengoba ngishilo mina, umongameli is pronounced usekhulumile yena akusehlizweni yakhe. Akuzwayo njalo akufisayo. Laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhlizweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo. Yidemokhrasi nale esiyidingayo. Kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano, kungela kukhombana ngeminwe, kungela kuphoxana. Impumela izabuya ekucineni. Njengoba ethilo thina iphathi yethu siphathi esihlelekileyo kakhulu sile nto layi-Congress eyiyo ekhetha ubukhokheli. So iCongress le ikhona ngo 2027. So ukuthi sikhuluma ngendaba le kathesi vele is too early. Kanti sake sifokaseni ngomkhonomi, sifokaseni ngokuthi silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo. Sikhangele imigwaqo le efileyo le, sikhangeleni konke ongabe kusihlupha, sifake izandla zethu ndawoni njengabantwana beZimbabwe ngoba alisoze lakhiwe ngomunye umuntu, lakhiwa yimi lawe. So sonke laba silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe. Then 2027 ya wi Congress kuzakhethwa okukhethwa khona phala kuzaphuma ukuphuma khona phala
lapha. Lizomnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU PF Central Committee njalo omela iphelandaba chabalala edalela eParliamente, kanye lomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Nilalele kumsakazo wa Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu bezani PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphethe sithi imgwaqo abayiphakamele. Since umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kubanzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo yenkayi itshengisa ukuthi izani PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi, but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lati sinje silama position esiwabambileyo, singabantu silama position esiwabambileyo njalo futhi singama ex-combatant. Yekela ukukhuluma amanga ukuthi amarussia siyakweleta amarussia. Amarussia anikizapha. So sebehambe bayakhuluma lo nama leaders ethu phansi egodini. Mikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokho. Ngoba thina isikhathi sasiphiwa ngoMikhail Gorbachev ngani eSoviet Union, not in Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land, not ukuthi land le ireservele igovernment. No, no, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro, qinani, siyakhuluma thina, akukho lokho. Ma lo buaba lo eseyizanu katsho nje ukuthi uyizanu, kaseyichief yabantu. Siyabonga, thank you. Full stop.
Sambana ne Studio 7 nabalaleli kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio. Udube lokhulumayo, yebo siyezwa inqosho moshe khona ebadlene libusayo ekhaya eZimbabwe. Ye hayi, ngisupport ihlangothi kodwa into engibona ingathi izosisiza singabaZimbabwe. Angisho ukuthi akukuseliphi iqembu, kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu angekho politiki, kukhethwe nje umuntu ozimele, othembakele, kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki, futhi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinisi. Lokho kuzokwenza ukuthi iso lakithi liqhubekele phambili, njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Ngabanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlangene namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi ngithini, kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi, kodwa ongusomabhizinisi ongathatha uhlangothi ngekho kakhulu kuma-politician uzobona izwe lithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kulive Talk namhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngeZulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Mungamele Mason Nangagwa namuhla ohlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izulu elilokhu elisini abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.